bekufanele aphiwe isicoco sobuqhawe ngoba uliqhawe. Kodwa-ke nxa umuntu ephiwa isicoco sobuqhawe okwakuhluphe namabala akhona asetshenziswayo athi wona uzibanibani sesimuphe i-declaration yokuba liqhawe, was declared so and so a national hero. Now lokho nxa kusitsho ukuthi ababusayo sebevumile ukuthi hhayi bakhumbule ukuthi liqhawe, kulungile. Into ehluphayo-ke ukuthi nxa umuntu esithi sesiyenze iqhawe kusho ukuthi kungasilo qhawe, basesiba liqhawe ngoba sebetsho njalo bona. Now lokho kakusikho, yikho sometimes asisikhale ngokuthi sithi kumele sicace ukuthi umuntu nowevele liqhawe. Okusekusenzakalayo ukuthi la bantu wonke sebevumile ukuthi liqhawe, but nxa ukhangela okomthetho kahulumende lokhu bakwenzela ukuthi umuntu lo njengoba sesithe uhulumende uyavuma ukuthi liqhawe, sokubakhulula ukuthi baphe uncedo, baphe kumbe zimendulo kumbe benzani, kodwa lokhuyana okwabo ukuthi hhayi lathi njengohulumende siyavuma ukuthi umuntu uliqhawe. So hhayi kuwe liqhawe kuyavunywa la umnikazi wayengazange akwale wathi yena sakusebenzela konke lokhu izinto zobuqhawe, kodwa engasoze ngikwenzeke ukuthi ngiyelala-ke lapho kuthiwa kulamaqhawe khona ekayakithi ikhona, lapho kulabazali bami khona, lapho kulabafowethu khona, kithi emanxeleni nendawo zibini. So-ke ngenye into ekhona-ke ukuba yihero abaqambileyo ngakutho ukuthi sezakuyalala lapho kulabanye abathi sangamaqhawe la.
Nxa kuyikuthi kona uhulumende uzathi ayebekwa emathuneni eHarare e-National Heroes Acre, kuzavumakala yini kumbe yinto evele isivaliwe ukuthi akula ngendlela angahanjiswa khona?
Akuvela kula muntu ozakuzama khonokho, bayakwazi lokho. And I think u-vice president uMohadi ekukhulumeni kwakhe ukuthile ukuthi uyakwazi ukuthi lo abakibo labo babendlela yabo lapho abafuna ukumbeka khona. Kodwa uhulumende uzaletha uncedo lonke okumele balwenze nxa umuntu ebe national hero.
Yes, sizwa kuthiwa uhulumende nguye obephathisile ukuthi ayekwelatshwa kwele India. Kuliqiniso yini lokho?
Lokho izinto ezaziwa yini, kodwa esikwaziyo ukuthi labo babelesandla abanye, but lokho sikuzwe ngemuva kwesikhathi ukuthi labo babelesandla, ngoba nxa umuntu ebizisele ukuhamba omunye angezezwe ukuthi kuswelakale lokho layaphathisa, kasizuhambe kuhlalele umhlaba wonke ukuthi limbone ihamba nje ngoba nabobana bafakileyo ngofakayo yafaka isandla. Ya, kuyakhanya ukuthi labo bafaka isandla.
Manje ukhangelelwe ukuthi uzangcwatshwa nini?
Nxa kuhamba ngokulungiswa kwakhona, ukuhlelwa kwakhona, kumele abekwe ngomgqibelo ngesathurday emanqeleni. Kodwa-ke okutsho ukuthi kuzaba leminye imidindisindi yokule izikhumbuzo phakathi laphakathi lapho abantu bayabekhona behlanganyela ndawonye bethandaza, and then-ke isidubu singakahambi kuya le emanqeleni kungaba lo mdindisindi womkhudlwana kobulawayo, ukuthi abantu bavalelise labo umuntu abebephila layo.
Kungakuhamba njani kubandla? Kukhona yini osekhangelelwe ukuthi nguye ozakhokhela?
Hhayi, bekungajahwanga lokhu ngoba yena udabe ngasenzela into enhle kakhulu engajwayelekanga emabandleni lapha. Wathi yena izaphu lingakhoswa abantu ukuthi umuntu uba ngupresident abe la mathuba amabili i-two terms of office. Wathi i-term yakhe yokuqala yayisuka ngo-2010 for 5 years, beneyesibili samngenisa ngo-2016. Wahle wathi lapha sengena i-term yami yesibili ngiyadaba ukuthi ngikhethile, kodwa yikho sokokugcina lokhu kumele ngiqalise ukucabanga ukuthi ngizakwenza njani nxa ngingasekho, ngoba sengiku-term yami yesibili eyokugcina. So ngo-2020 ne-Congress ka-2020 ngizabuya ngizokwethula amabhandi ngifakele imfakayo nokunyaka sengiqedile kwami i-two terms zabe seziphelile. Ngakho-ke akuzange kudingeke ukuthi abantu baqalise ukumunguna, baqalise ukubhodabhoda emsamo, ngoba kwathi phakathi kukhulunywa ukuthi khathesi njengoba kuqalisile kunje ngo-2016, kusuka lapha nje kuqalise ukucabanga ukuthi ngizakhetha ebantwini abanjani ukuthi kube lo president olandelayo. So ayisiyo nto sebesiyijahile leyo, yokuthi nxa unto sikijunile sowuqhula nje masinyane, but besesekwafika besesewaphutha, ngoba by August 2020 kumele sibe le-Congress yethu elandelayo.